Siyabonga Jonga Kandemiri Lo Sandra Nyaira. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 14 ngwabakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande.
Lo sithandekele mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
The endemic enemies of hunger, disease and poverty. In some cases the ignorance also that we must remedy with the more and more education.
Kwesinye isikhathi kube ngabantu abaphansi kakhulu kwezemfundo okudingakala ukuthi siqinise kakhulu kwezemfundo njalo.
Umongameli Mgabe ukhala ngokudonselana amandla osekuhlasele ibandla lakhe. Sizezwa ukuthi uthene emhlanganweni wogatsha lwabesifazana lamuhla.
EleZimbabwe lamukela ngenjabulo ubukhokheli bomanyano weSADC, kodwa inhlanganiso ezizimeleyo ziyakhonona ngobukhokheli lobo.
Ibandla leMDCT lifuna ukuguqula isisekelo sombuso walo siphe umongameli amandla okukhetha inkokheli, kodwa leli bandla liyalandula lumbiko.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Kheli webandla lezanu PF njalo engumongameli welizwe umnumzana Robert Mgabe usesole ukudonselana amandla okusebandleni lakhe esithi bakhona abafumbathiswa imali ukuze bakhethe inkokheli abayifunayo. Ekhuluma emhlanganweni wogatsha lwabesifazana lamuhla eHarare, uMgabe uthe ukudonselana amandla lokhu kufana lobutsotsi. Yesi lawo ngamazwe kamongameli.
Our fight is a fight against imperialism and colonialism, those who are imposing sanctions against us.
Iphathi yethu ngeyokulwisana nabacindezeli laba abasifakela izijeziso zenothelizweni.
We cannot wage a fight against each other.
Asingeze selwisana thina sodwa.
Lawo ngamazwi kamongameli Mgabe ekhuluma emhlanganweni wogatsha lwabesifazana owenzelwa eHarare, etolikelwa phela ngomtoliki wakhe uAbsalom Skhosana. Lo mhlangano okhangelelwe ukukhetha inkosikazi yakhe uGrace Mugabe ukuba ngunobhala waluhlangothi. Ngaphansi kwesekelo sombuso webandla leli, uGrace Mugabe kalalungelo lokuthatha lesi sikhundla.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zikhuthaza inkokheli zeSADC ukuba ziphumelane egcekeni phezu kwendaba zokulondolozwa kwelungelo loluntu, zisithi akungeke kwaba lentuthuko uqobo kanye lokuthuthukiswa kwempilo zabantu kungekho kunukana amakhwapha. Lezi nhlanganiso zenze umhlangano lentathele izindaba eHarare phambilini komhlangano walumanyano ozonzelwa eVictoria Falls ekupheleni kweviki lapho eleZimbabwe lizakhokela iSADC. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inhlanganiso lezi zibalisa Amnesty International, Human Rights Watch kanye leZimbabwe Lawyers for Human Rights zenze umhlangano lentatheli zindaba emahofisini eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Inkokheli zalezi nhlanganiso zikhuthazele eZimbabwe njengoba seliza kuba ngumgcini sihlalo weSADC okomnyaka ukuthi libe ngumzekeliso lilandele ngokugcweleyo izinqumo ekulondolozweni kwelungelo loluntu. Umnumzana Zimbabwe Chimbwa okhulume emele inhlanganiso yezethelechara ukhuthazele eZimbabwe ukuba abokuba ngumzekeliso enze kube lokuthuthukiswa kozulu esigabeni njengalokho kukunhlelo zabohulumende. Lokho kugcizelelwe ngumqondisi we-Amnesty International esigabeni sangezansi kwezwekazi le-Afrika, umnumzana Debros Mchena, othe sekuvele sobala ukuba ziningi izehlakalo zokungalinganiswa kwamathuba kuzulu esigabeni seSADC. Umtshena uthi lesi sikhundla sinikezwe leZimbabwe ngesikhathi kulo ungahlaliseki kwamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika okubangelwa izimpi kumazwe abalisa ele-South Sudan, Central Africa Republic, Kenya le-Nigeria. Umqondisi wenhlanganiso ye-Human Rights Watch esigabeni sangezansi kwezwekazi le-Afrika, unkosikazi Tiseke Kasambala, utshele intatheli izindaba ukuthi inhlanganiso yakhe kanye lezinye ezilwela ilungelo loluntu zikhankasela ukuba khona kwendlela ezingenza inkokheli labohulumende bamazwe asenhlanganisweni yesadik baphumele egcekeni sikhathi sonke kunhlelo zazo zokuthuthukisa uzulu. Umhlangano walonyaka ungenwa ngaphansi kwesihloko esithi The SADC Strategy for Economic Leveraging the Region's Diverse Resources for Sustainable Economic and Social Development. Lezi nhlanganiso zontathu zithi lesi sihloko sivumelana lalokho ohulumende bamazwe beSADC bevumelana lakho, kakhulukazi okumunyethwe yisekelo esitsha sombuso welizwe leZimbabwe kanye lohlelo oluhlose ukuthuthukisa inotho yelizwe olweZimbabwe iZim Asset. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kusenjalo, inhlanganiso ezikhankasela ukuqedwa kwendaba zokwendiswa kwamantombazana asakhulayo ePlan International ikhuthaza inkokheli zamazwe akumanyano weSADC ukuthi zibe lesivumelwano sinye esokudinga indlela eziqeda lolu dubo ngesikhathi zingena umhlangano wesigaba wonsukwana ezimbalwa ezizayo. UMavis Gama obesemhlanganweni lo usiqoqele udaba olulandelayo.
Osanda kukhethwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe e-Africa e-African Union AU ukuba ngumhlonitshwa kudaba lokukhankasela ukuqedwa kokwendiswa kwabantwana abanye babo bebanjwa ngamandla ngezizathu ezehlukeneyo, unkosikazi Nyaradzai Kumbonjanda utshele umhlangano owenziwe lentatheli izindaba eHarare lamhla ukuba lumkhankaso kuzwekazi le-Afrika uphawulwe okusemthethweni mhla ka-28 kunyanga kankwenkwenzi wonalo umnyaka e-Addis Ababa kwele-Ethiopia lapho akhethwe khona. Ukumbonzwanda uthi ukhangelele ukuba inkokheli yeSADC ezangena umhlangano kunsukwana ezizayo zizaphuma lezinqumo ezakubeka sobala phezu kokulondolozwa kwelungelo loluntu kubantwana abangamantombazane okuyibona ababanjwa ngamandla ukungena emendweni besesebancinyane. Omunye walabo abangene lomhlangano obuphezu kokuhlaziya udaba lokwendiswa kwabantwana besesebancinyane ngumnumzana Lennox Mhlanga oyintatheli izindaba ezimeleyo othi kumele inkokheli esigabeni ibheke ngalihlo linye lindaba kanye lokukhuluma ngalizwi linye phezu kwayo.
Kuyafunakala ukuthi kube le mithetho kanye le mibono okumele ihlanganise ngabantu balapha eSADC. Sikhangela eSADC ngoba ama heads of state azahlangana ngeviki elizayo. Kuyafunakala ukuthi ama resolutions aphuma ku People's Summit kanye lawo aphuma ku AU ngokuthathwa kwabantwana besesibancane kube yinto efakwa phambi kwabantu bonke.
Umhlanga usole eminye imikhuba yesintu athi yiyo ebangela ukuqhela kodubo lokwendiswa kwabantwana besesebancinyane.
Nga uthola ubaba olendevu ethatha usane esithi umphuphile lokuthi kufunakala ukuthi athathe umuntu olemali, yiko kwenza ukuthi khona indaba le yabantwana abathathwa ngabantu abadala iye phambili. Yizo izinto okumele zifakwe embuthanweni wama heads of state ukuthi bakukhangelisise babone ukuthi bengawucubungula njani.
Izwekazi le-Afrika kubikwa kuyilo elilamazwe alamanani aphezulu abantwana ababanjwa ngamandla ukungena emendweni kanye lalabo abendiswa besesebancinyane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ibandla le-MDCT selilandule imbiko yokuthi lilenjongo yokuguqula isisekelo sombuso salo emhlanganweni we-Congress ngenyanga kaMfufu. Lemuke unobhala jikelele walo amandla liwaphe umkhokheli umnumzana Morgan Tsvangirai. leli bandla liphakathi kokudinga imbono yabasekeli balo phezu kwenguquko abafuna yenziwe kusekelo sebandla. Osiyazi bathi kule mizamo enziwa iziphathamandla zaleli bandla eyokuletha inguquko ezakupha uTsvangirai amandla amaningi kakhulu. Lokhu kwenze iofisi kaMnumzana Tsvangirai yethula umbiko lamhlanje ilandula njalo ithembisa ukuthi leli bandla kalisoze lilethe inguquko ephamkhokheli walo amandla aphindiweyo. Isiphathamandla seMDCT uMnumzana Bednico Bebe laye ugcizelele limbiko kungxoxo ayenze lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Beke ngithanda ukuthi ngikhondise kulezinye izinto abantu abazikhulumelayo bekhuluma izifiso zabo kuyavunyelwa into sile freedom of speech, but engikukhondisayo lapha yilokho iCongress yebandla umsebenzi wayo weminye imisebenzi wayo ecakathekileyo ukuthi balelungelo lokuamenda iconstitution. So ngesizathu esifananayo nxa abantu bekhangele sonesana isizathu esekwenziwa iCongress, nxa kungakhulunywa ngeCongress abantu abaningi bagcalisa ukuthi base besitsho ukuthi hayi thina sifuna kuye kwenziwa lokhu, but thina asikhangelelanga iconstitution eyalokho abantu abakutshoyo ukuthi uTsvangirai futhi nxa iconstitution ye-MDC kufanele itshintshwe, itshintshwa ngabantu abe-MDC through their congress, bazayenza lokho abafuna ibe yikho kona. Asikhangela i-individual kodwa sikhangela ukuthi benzela iparty ukuthi ime iyipati ezakuma lanxa yena umnumzana uTsvangirai esesukile esikhundleni, ime ilokhu injalo, ayikhangelanga muntu. Lokho mfuna ukukhondisa ngokufake soba. Then okwesibili, abantu balembono etshiyeneyo abalezifiso zokuthi bayifake esekelweni sembuso senu. Kuningi-ke esikukhangeleleyo ukuthi kufanele kwenzakale ekwenzela ukuthi kubumbe ibandla siqine.
Yiphi inguquko elikhangeleleyo kusisekelo sebandla ongayitshela uZulu?
Well, angabe ngikhulume inguquko engiyikhangeleleyo ngiyi-individual nginje. Inguquko sizayibona kuma-submissions azavela kuma-province atshiyeneyo. Ibandla lethu lama-province angu-12. Sikhangeleleke ukuthi ama-province azakwenza ama-consultation kuma-districts angaphansi kwawo. Sikhangele futhi ukuthi ama-districts azakwenza ama-consultations kuma-wadi angaphansi kwawo kanye lama-branches. So bese kubuya-ke ama-submissions abekuya province by province esiza esitsho ukuthi inguquko abayifihlayo. Ayisiyo nguquko ye-individual, kuneinguquko yabantu ababili abahlangana emakhoneni kumbe emathethi kumbe emabhawa, abantu bona sebefuna kube nje kube yinguquko. Kuyakhangelisiswa into eyiyo efunwa ngabantu, efunwa nguZulu wonke ukuthi nxa mhlawumbe i-MDC ingenze kuhulumente, siyikhangelele ukuthi ibe libandla elinjani elingakhokhela ilizwe leZimbabwe.
Hello-ke ngumnumzana Bednico Bebe, isiphathamandla sebandla le-MDCT.
Imisakazo elakho ukunikwa ama-licenses i-Broadcasting Authority of Zimbabwe lonyaka ilakho ukuvala isanda kusungulwa ngenxa yokuswelakala kwemali kwele Zimbabwe. Abadinga imvumo yokuvula imisakazo lalabo abakhangele okwenzakalayo bathi kunzima phambilini njengoba labo abazanikwa ama-licenses kuyamela babe lendawo yokusebenzela, beqhatshe izisebenzi njalo babe lokokusakazisa ama-transmitters. Bathi okusindayo ukuthi umnotho welizwe kawula mali yokuthi abantu bathengisa abakufunayo emsakazweni lo, okuyikho ukuphandela imisakazo imali. Inkampani ye-Alpha Media Holdings elamaphephandaba ambalwa njalo edinga imvumo yokuba le misakazo empili ithi izasebenza katalala ukuthi imisakazo le iphumelele, ingaphiwa imvumo yokwenza lokhu yi-BAZ. Okwamanje ithwele nzima ngokubhadala iholo lezisebenzi ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe. Wala makampani angenzi impahla eningi yokuthenga lokuthengisa. Kukhangelelwe ukuthi ama-license amatsha azanikwa amakampani ngesikhatshana esilandelayo. Sixoxe lomnumzana John Masuku, umqondisi we-Voice of the People radio station, ngokuzabhekwa ngamakampani alakho ukuphiwa ama-licenses okuvula imisakazo.
Okuqakathekileyo ukuthi umfukamile sitshayele ihlombe ukuthi laye uyafisa ukuthi avule isitishi. Lakumanje ulimi wezinto inzima kakhulu ngenxa yokuthi akunamali, ngoba ukuze ube nesitichi sewayilesi esithumeleleyo kumele kube le mali elizweni. Amankampani enelise ukuthi afantise kumbe advertise inhlelo zabo emsakazweni, lapho zizakhona imali phela ku-advertising. Ngakho-ke lokhu kunzima khathesi kulesi sibanga esikuso lapha eZimbabwe, ngoba inhlanganiso eziningi kumbe amankampani amaningi avalwa njalo abantu abanamsebenzi. Ikho-ke kuba nzima ukuthi uthi wena uzazuza imali enileyo yalo msebenzi. Kodwa-ke sikwazi ukuthi eminyakeni yakuqala abanye bangabe benemali abangayisebenzisa esuka kwamanye amabhizinisi abo, kodwa kuyabe kungafanelanga ukuthi leyo mali isetshenziswe ngokuphela ngenxa yokuthi lamanye amabhizinisi abe vele esenza kuhle anakho ukubhidlizwa yila abe ngenzi kuhle. Okufana nale msakazo iyabe ingalethi lutho kwinkampani yomuntu munye ngamunye uyabe lebhizinisi yakhe.
Ukuthi uyimise sibili umsakazo wakho uthi dzi laphana, kambe kungaba yimalini khonapho masuku?
Izimali eziningi kakhulu dile ngenxa yokuthi khona nje ukubhalela kuphela kubiza izimali eziningi. Yikho wawubone ngesikhathi esithiyeneyo nxa ngiphuma laphana emaphephandabeni ukuthi selingabhalela ukuze libize ukuthi linikwe ama-license kumele uphumise imali efika ku-$10,000 kule $2,500 ekuhambisa nje amaphepheni ukuthi lesifiso sokuthi sivule umsakazo. Bese kusithi-ke nxa liphumelele labizwa phakathi kwalabo abazobuzisiswa ukuthi uzawuhambisa njani lo msakazo, ubhadale $7,500 usubhadale $10,000 ungehluleka khonapho kuhle kuphelele khonapho le mali yakho isiphelele khonapho. Sisuke lapho kuzamele ukuthi uthenge imitshina yamastudio eyakulezi nsuku ebiza inkulungwane eziningi zamadola itshiyene limitshina, njalo kumele ube lama-transmitter akho nawo abiza imali eningi kakhulu. Kusiyonto echiphileyo ingathiwena ufuyile ile nkomo eziningi uzasebenzisa iinkomo zakho ukuthi ube umsakazo wakho uphumelele. Kumele phela ngemva kweminyaka ethile umsakazo uphumelele ngokuthi uvisele lezani inkomo, kodwa nxa ungasoze wenelisa ukuthi uzivisele uthithi ibhizinisi yami ingahambi kuhle.
Lo mnumzana John Masuku, umqondisi we-Voice of the People radio station, obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 eHarare. Imisakazo ye-Star FM le-ZFM eyanikwa ama-licenses yi-Buzz ithwele nzima okwamanje ngokukhanda imali ngenxa yokuswelakala kwabathengisa okuchiyeneyo ama-adverts. Imisakazo le ilakho ukuthathelwa ama-licenses nxa ingafakanga ama-transmitters elizweni lonke afika amachumi amane lesichiyangalombili i-48.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Ku live talk ke lamhlanje silethulela uhlelo lwabesifazane lapho esixoxa khona ngendubo eziphathelane labesifazane abalabo bomkabo abasemazweni bona besekhaya.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
I-Studio 7 ithanda ukuzwa imbono yenu ngenhlelo zethu. Liyayikhwabitha na inhlelo zethu? Yikuphi elifuna ukukuzwa kuphuma? Thumelani text message ye-WhatsApp loba i-email ku-studio7@voanews.com loba ukusithinta ecingweni kunombolo ezithi +1 202 205 9942. Ngiyaphinda njalo lezo nombolo +1 202 205 9942. Likhethe u-extension 11 lichiye imbiko lemicabango yenu khonapho ukuze siyidlale emoyeni.
Liyenelisa ukusithola njalo ebulenjini ku-internet ukheli ethi voaindebele.com. Njengokutsho kwethu phambilini, ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthatha isikhundla sokukhokhela umanyano weSADC kuyona le inyanga okomnyaka owodwa. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe endawonye lomnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezano PF kobulawayo, onguye osungula lingxoxo.
IZimbabwe ibikhanyelwe ngelihlo elingayisilo, sebeyidemonize kakhulu. So ngathi ayilizwe elingenamthetho, ilizwe elingahlalekiyo, ilizwe elingaqondakaliyo. Kukanti ke izinto nje ebezibunjwa ngabantu enqondweni zabo. So ukuthi gwaqa kwabathungameleli belizwe le-Afrika ngapha ku-Southern Region e-SADC SADC, ukubuya wabo la bebuya bezoyenza umhlangano wabo la. Phezu kwabo lokho belishiye begcobe umongameli wethu ubaba uMgabe ubanabe ngushalimana wale inhlanganiso. Kuyisibonakaliso esikhulu esokubana i-regional body yethu iyarecognize iZimbabwe njalo iyayihlonipha ikubona inika isicoco lesi, ngoba kungasikho lokho ibingasoze iphiwe isicoco leso, ngoba kade beza kuthi hayi asingeke sanika umuntu omubi into enhle kangaka. So namafeature ngathi it's a very strong, powerful statement to the rest of the world. Ubana abantu bangapha e-Africa bayayikhangela iZimbabwe njalo bayayihlonipha, kube kanti kuyinto enhle njalo futhi kuzaba yinto enhle ezasincedisa ubana sithuthukise ilizwe lethu in terms of umkonomo wethu ubana uvuke, ngoba abantu sebezaqhasha uba la ne-confidence leZimbabwe nokutrade layo nxa bebona iphakanyiswa ngendlela enjalo.
Ya phela into esathe phela kayingi ukuthi ilizwe lakhona kumbe limikuhle kumbe limikuwa. That diplomatic protocol uthi kulamazopha phela. So nxa lo ungazikhangelisise kumumo womnotho, thina iZimbabwe we one of the highest unemployment rates, about 80%. 2 million of our citizens are already in South Africa looking for work. And the democracy yet is very faulty. So ukuthi sithi khona siyajabula ngoba iSADC sitshengisele ukuthi iZimbabwe imi kuhle. Angiboni ukuthi singabe sibona ukufana nalo mnumzana Chuma. Lizopha nje liqondane le protocol yeSADC.
Ngoba isikuwe mnumzana Chuma.
Ungwele mbona ngantwa uyaphalele kambijana kokuncane la. Umlando ukuthi wona umuntu sengu-chairman, kube sithi even sabuzele sokuthi usungu-chairman we-board. Nxa ungamanga kuhle, angiboni ntona kule board engafuna uku-appointa, ngoba ngoba sosisho lokuthi na i-board naleyo ayisakhangeleki kuhle ngenxa yobu-chairman bakho. Sithi mhlawumbe sithi kumbe ya-insolvent kumbe ulamacala osuka bothwa ngawo, akula board engafuna uba associated with the chairman as much as even ku-SADC khona. Nxa ukuthi ngabe kuthiwa khona into zokade zikhulunywa ngeZimbabwe zizimbi kangako, bebengangeke bavuma, bebeyahlala phansi kumbe beyisuspend iZimbabwe beyikhiphe. Kodwa engikutshoyo ukuthi kona yehe ukuhlupheka kukhona, imisebenzi ayikatholakali, but yizinto phela ezilungiswa sihamba. But at least abantu bekhangele babonde hayi into ebikhulunywa ngeZimbabwe kayisiyo yeyehluleka kwayo third world country, kodwa sisilani sile hope njalo silombono ukubana kusasa kuzaba lelizwe elingcono, kuzaba lelizwe elivukileyo. Kuqalisa khona phana, bathi khona a journey of 1,000 miles start with the first step. Ukuqathula khona kokuqala yiko kuqade kuleyo, and ngibona ngantwa kathesi esibangeni lesisikiso sesithethe i-first step.
Mnumzana Ngwenya, kuyini elikhangelela ukuthi ngabe vele bakuqakathekisa emhlanganweni lo?
Ithe khona phela i-SADC ile ma-protocols atshiyeneyo, amanye nge-economic, free trade, amanye nge-security, amanye nge-democratization, amanye nge-environment. Nxa-ke umnumzana Chuma esithi yena izopha esilalo khathesi lizaguqula izinto ezenziwa nge-SADC isa ku-SADC, kuyamele ukuthi into zonke ezisihluphayo, amaviza e-Mozambique, e-Angola, konke lokhu anakukhitshwe kube le-free trade, kube njenge-EU. Sibona ukuthi khona yona i-employment yakhona kube lama-comparative advantage, ukuthi nxa abantu beZimbabwe besithi bangama-specialist ku-education, amanye amazwe kabalethi laba abantu ababebezefunda i-teaching practice ngapha, i-security protocol, i-democratization iqakathekileyo, ama-elections ethu thina e-SADC, iZimbabwe, i-Swaziland, i-DRC, democratization yatho yaphona kayimanga kuhle ngoba asilathemba ama-electoral institutions eZimbabwe. I-constitutionalism kayikhangelisiswe. Nxa lokho konke kungalungisiswa, sesiyajabula ukuthi izopha elomphathi ntambo wethu elizwe lethu eluba nguchairman yeSADC seliyiphumelele
ingqobe isiko emnumzana Chuma
andabona ke lapho ngwenya indaba sekhuma ngayo usekhuluma njengendoda sibili usekhuluma njengomuntu ofuna ukwakha isizwe mina angikaze ngithanda umuntu opho ngohlala ekhala ekuchothoza ekhala ekuchothoza so kumele ke sithathe iadvantage yobana iZimbabwe isile chairmanship yeSADC ubana kulungiswe ngokoloko akukhulumayo iye kuqakathekile ukuthi trade yethu ikhululeke sikwanise ukumove freely and easier khonokho yikho kuzabangela ubana umkhono wethu uqine khonokho yikho kuzabangela ubana employment yethu icreatekwe abantwana bethu ulutsha lwethu abadala bethu omama bethu bathole imisebenzi and then kube le-disposable income kugcine sokusenzakala ukuthi bana impilo average Zimbabwean ibe ngcono konke lokho kusukela kwaphana yikho nto kona le isitepu sokuqala towards i-improvement of our welfare of our lives so that at the end of the day it becomes better for Zimbabwe
inkinga engiyilayo manje lapha dade lo babajuma ukuthi thina eZimbabweans we are still confidence in our governance system. In other words, ngithi mina akho kunje sonomkhanje siyakhuluma nje abantu bezanu baloku belokhu bethatha amaplazi kodwa wawuthe khona sesile constitution entsha ngathi na abantu bezimbabwe sile confidence ye ruling party yethu ngaya kulakata lokhu engikukhulumayo babachuma ngithi mina we have no confidence in the current leadership because inkinga esihlanga kathesi babachuma it's because of the failure of governance in the past 34 years
lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecobongula ezombusazwe obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandlalezana uPF kobulawayo kambe umnumzana Chuma uzawamukela njani umbono kamnumzana Ngwenya thiyani indlebe ngesonto ngesikhathi esifanayo lapho esezaqhubeka khona ngalingxoxo
Akwenze imidlalo ke lamhlanje amaqembu omdlalo wenguqu adlala kuzigaba zangaphansi ze Division 2 le 3 edolobheni lakobulawayo asethole inkuthazo yokuphutsha imidlalo ngemva kokuphiwa imali ngamadola phose inkulungwane ezinhlanu inkampani ye Wells Group Farm okunengathi kuzweni ku Joseph Njanje
Amaqembu azathatha imidlalo yayo phezulu kanjani kusigaba se Division 2 nabo kusigaba se Division 3 lonyaka edolobheni lakobulawayo azathi phezulu kokuthola ilungelo lokuyadlala kusigaba esiphezulu kwale esiwadlala kuso aphinde njalo athwele umvuzo wemali ngemva kokuba inkampani yeWellsgroup iphe inhlanganiso yezifa imali engange-4,800 ekhuluma emkhosini wokuphawula lolu hlekelo lwemali oluvela kwakwi-Wellsgroup umsekeli kamongameli inhlanganiso yezifa u-Omega Zibanda ukhuthaze ukuba amankampani asebenzisane labasathathwelayo emdlalweni wenguqu
bakithi okuhle kuyabongwa ibhola liyawina nxa silabantu abanjengabe weSkufu 48,000 rand is a lot of money and I know ama clubs are going to benefit and then future weSkufu lani if you want mileage don't just give money show ukuthi kule relevance but mina in football what I want is relevance so that kungabe history being kept by Omega alone let everyone know ukuthi ngomnyaka onje something like this happened out division 2 3 lama junior leagues That's where you find abantu abangali marketer better than the Premier League. The Premier League you give senior players ama t-shirts like that. The next thing you find okoko bekokile khaya. But these junior players will put on those t-shirts ema grocery in the morning.
And when you get there you must say I am from the football family.
Akusavezwa ngobala ukuba imivuzo yemali izabe ininjani kodwa amaqembu amabili aphuma kusigaba ngasinye azaqeda imidlalo yawo elokuziphatha azathola amakhulu amabili amadola ngalinye. Ivela kumnikazi wenkampani ye-Wells Group njalo leyo mali yabe ingayisiyo ngenye ye-4,800 kodwa iphuma esambeni sakhe umgcinisihlalo wesigaba se-Southern Region uMusa Mandaza ubonge kakhulu abe-Wells Group wakhuthaza ukuba amaqembu abe lokudlelwana okujilileyo le nkampani le amaqembu amane ahlezinzikwengalane ngemva kwemidlalo yelishumi lasibamu nomunye kusigaba sika-Division 2 ngathi i-BCC Golden Lions i-Tasmine i-Ajax Hotspurs kanye nemagogo Pirates kusigaba sika-Division 3 amaqembu akhokhelayo ngemva kwemidlalo elithumi lathoba muna munye ngathi i-Toronto, i-Talent Vision, i-Elton Vultures kanye le-EM Sports ngivele to the 7 ngobulawayo ngoJoseph Njanji.
Siyabonga ke Joseph Njanji ukugqiba ke uhlelo lwethu ke sikhangele bese lakho.
Umongameli Mgabe ukhala ngokudonselana amandla okusekuhlasele ibandla lakhe.
LeZimbabwe lamukela ngenjabulo obukhokheli bomanyano we-SADC.
Ibandla le-MDC lifuna ukuguqula isekelo sombuso walo siphe umongameli amandla okukhetha inkokheli kodwa leli bandla liyalandula limbiko
seludgqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande.